Len. So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi kuthumba lakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, selimemetheka ngamandla igciwane le coronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa uqhamuka kohlobo lwegciwane leli oluthiwa yi-micron elilobukhali. Kusokuqhamuke umkhuhlane wesihudo kobulawayo elokijini leChabalala okucatshangelwa ukuthi kubangelwe ngamanzi angcolileyo.
Sesifakile eChabalala Clinic omongikazi futhi abaningi, sesifake futhi udokotela omunye ukuthi encedise ukukhangela ama-patients. Ukuqunywa kwamanzi layo sike sayimisa.
Amabhanga akwele South Africa abikwa esefuna ukuvala ama-akhawunti abantu abadabuka eZimbabwe abasebenzisa ama-permit asephela umsebenzi ekupheleni kwayona le inyanga.
Bona sengathi iphelile nje le ndaba indlela yokuthi mhlawumbe kube khona ithemba ukuthi le ndaba iye ezinkantolo nathi siyochaza ngendlela esibuka ngayo nokuthi lokho kwenza kwahulumeni akukho semthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Selimemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa uqhamuka kohlobo legciwane leli oluthiwa i-micron elilobukhali. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 712 ababanjwe igciwane le-coronavirus loba nje kungela muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba abedlula ikhulu 104 ngabathole leli gciwane ezikolo zelizweni jikelele. Isigaba seHarare yiso esilabantu abaningi ababanjwe leli gciwane abangamakhulu amabili 246, kulandela isigaba seManicaland esilabantu abedlula ikhulu 139 ababanjwe leli gciwane. Lolu gatsha alukacaci ukuthi umkhakha wegciwane le-coronavirus omutsha wona lo othiwa yi-micron usukhona yini elizweni. Sokuqhamuke umkhuhlane wohudo elokijini leChabalala kobulawayo ocatshangelwa ukuthi ungabe ubangelwe ngamanzi angcolileyo. Ngokuphetha kosuku lwayizolo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 255 ababanjwe isihudo lesi. Lanxa ikhansili yakobulawayo ivala amanzi okwensuku ezintathu, isike yama ukuvalela leli lokithi emizameni yokulwisana lesihudo lesi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili yakobulawayo ithi ithole imbiko yezehlakalo zokubanjwa umkhuhlane wesihudo kwezakhamizi zelokitshini leChabalala mhlaka 28 ngenyanga edluleyo kaLwezi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo eChabalala.
Idolofa lakobulawayo lithole imbiko yabantu abaphethwe ngumkhuhlane wesihudo khanya ivela kuzakhamizi zeChabalala Extension. Njengedolobho sikhuphe abantu abasebenza kucouncil esingathi ngama environmental health practitioners ukuthi behambe bekhanyela ukuthi kuyini okwenzakalayo eChabalala. Njengecouncil sicine singena emphakathini sibacebisa ukuthi behambe eChabalala clinic for treatment. Umuntu
uqhubekela phambili unkosikazi Mpofu ekuthaza abangezwa kuhle ukuthi baye kwelatshwa kungelambadalo eklinika eChabalala.
Sesifakile eChabalala clinic omongikazi futhi abanengi. Sesifake futhi udokotela omunye ukuthi encedise ukukhangela ama patients. Ukuqunywa kwamanzi layo sike sayimisa ikakhulu eChabalala extension. Siyananzelela zakhamizi ukuthi idolobha kathesi liku 72 hour water shedding and ngalesi sikhathi kuyenelisa ukuthi ama impurities angene kupompi zamanzi. Yikho siyacebisa ukuthi after i-shedding ye 72 hours uma amanzi ephenduka asibiliseni amanzi okunatha.
Unkosikazi siphathisiwe Ncube umhlali welokithi leChabalala uthi amanzi lokho evaliwe loba kuqhamuke umkhuhlane wesihudo.
Amanzi abo khathi sahambe ngama 9 kodwa kuke kwa-announce izolo kwathiwa ukuthi amanzi aHabalala abantu ababuye bezohlaba injection uyakuye eChabalala ungagezanga siyatshona sinjani ke namhla alike lisungela umsit cancer.
Unkosikazi Patricia Chabalala ilunga lenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association iBupra uthi izakhamuzi zikhangelele ubungcwethi obukhulu kukhansili yakobulawayo.
Sikhangelele ubungcwethi obukhulu kubo injiniya bethu bakobulawayo njalo sibakhangelele ukuthi benze okuqondileyo ngamanzi. So thina sikhangelele ukuthi kakuhlale phansi kukhulunyiswane le city council ngoba okuzalandela yikuthi abantu bazaphakama bavuke babe lodlame olukhulu ngendaba yamanzi. Ungenza ubungcono obunjani ukuthi kungabi ngamanzi alokhe ebulala njalo egulisa abantu.
Icouncil ibike ukuba lamuhla izavala amanzi eChabalala okwesikhatshana ukuba bafake imithi yokugezisa impompi zamanzi. Ngemva kwalokhu amanzi azavulelwa izakhamizi zanelise ukuwathola ezimpompini. Idolobho lakobulawayo liqale ukuvala amanzi ekuqaleni kwenyanga kaLwezi ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi okupompa amanzi. Izakhamizi ziba lensuku ezintathu zingela amanzi. Ukuqhamuka komkhuhlane lokhu ayisikho kwakuqala kobulawayo. Nyakanye kubhubhe abantu abalitshumi lantathu i-13 elokitshini leLuveve. Kuthi abahlaselwa yesihudo bebelinani eledlula inkulungwane lengxenye i-1500. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Amabhanga akwele South Africa abikwa eyazise abavela eZimbabwe abahlala kulelo lizwe ukuthi azavala ama-accounts abo kulandela umbiko owethulwe nguhulumende walelo lizwe ukuthi kasoze engezelele iminyaka kumaphepha abavumela ukuhlala lokusebenza kulelo lizwe amaZimbabwe special permits. Amaphepha la anikezwa izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 njalo imvumo yokuwasebenzisa iphela kuyonale inyanga. Umnumzana Vusi Muzisibanda umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa i-Africa Diaspora Forum utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basacubungula ukuthi incwadi evela kuhulumende eyokuthi amabhanga engavaleli abeZimbabwe amabhuku abo ama-accounts ngeqiniso na.
Empeleni ibhanga ebizwa ngeCapitec isithumele abantu imiyalezo ukuthi amapermit aphela ngoJanuwari ngakho kufuneke beze ngoba sokungenzeka ukuthi avalwe ama-account wabo. Kodwa sisabhekisisa njalo umyalezo ongathi uphuma kuhulumeni esisafuna ukuthola kahle ukuthi uqinisekile na ongu-Directive 10 of 2021 o-immigration oqondisa ukuba amabhanga nasemsebenzini akufanelanga ukuthi baxoshe abantu laba abama-ZDP kumbe babavalele ama-akhawunti uma nje kungakafiki u-December 2022 okudinge ukuthi kodwa babonakalise ubufakazi njalo bokuthi sebe applyele ama permit lawa amanye ohlobo olujwayelekile angawona awe ZDP kodwa okwamanje sikuthulayo ukuthi sisafuna ukuqiniseka ngalombiko esuthole ezincwadini ukuthi ngempela ungabe uphuma kuhulumeni na ukuze abantu bangavalelwa njalo baxoshwe emsebenzini kulesi sikhathi esoxolo abasinikezwe.
Libone ngani imizamo yonke eyenziwayo ingaphumelela yini kumbe isinqumo lesi sesengesokugcina?
Ngalesi sikhathi ayisekho into esingakhulunywa ngoba uhulumeni usesithethe isinqumo sakhe wathakaza ukuvuselela lama permit, kanti bekuvele kusobala ukuthi kukhona kade kucabange ukukhanda lapha ekhanda lakhe ukusukisela ngesikhathi bengawavuseleli ngesikhathi baze babuyeke kuze kube sekugcineni, ngoba sibona ukuthi uhulumeni uye ngaphansi kwengcindezi yokuthi kunabantu asebehlala njalo bekhuluma kakhulu ukuthi abantu bokuza kabavumelekile ukuba kwelase South Africa. Ngakho-ke sibona sengathi iphelile nje le ndaba indlela yokuthi mhlawumbe kube khona ithemba ukuthi le ndaba iye ezinkantolo nathi siyochaza ngendlela esibuka ngayo nokuthi lokho kwenza kwahulumeni akukho semthethweni njalo kunencindezi njalo kuhlukumeza amalungelo oluntu kakhulukazi labo bantu abasebenzisa lawo mapermit, amalungelo abo obuhlali ayahlukunyezwa. Kungakho sibona ngathi iyona kuphela indlela engasiza. Kungakho ngalesi sikhathi noma abantu abaningi bebona ngathi si ukuyenkantolo kuyikulwa, kanti akusikhona ukulwa. Uma umuntu eyenkantolo utsho ukuthi asisavumelani ngalesinqumo esithethweyo, cela ukuthi kube nomlamla nkunzi. Kodwa abanye abantu uthola ukuthi bona ngoba bengazi basuke sebebona ngathi cha, uma usiye enkantolo usho ukuthi wena uyalwa. Kungakho sisithi sibona ngathi thina iyona kuphela indlela ukuze amalungelo abantu axazululwe njalo dalulwe lapha ezinkantolo.
Lo ke ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zwekazi le-Afrika ezihlala kwele-South Africa, i-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende wele-South Africa ngalolu daba.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Umphathi ntambo ukukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthi uhulumende uzimisele ukuletha inkululeko kugatsha lwezokukhitshwa kwembiko. Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni oqokwe ngabe Zimbabwe Center for Media Literacy owenzelwe kwenye ihotela eHarare. Unkosikazi Mthwangwa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ngazo zonke indlela ukuthi kube lokuvuleka kwamagagasi lokuba uZulu akhulume akufunayo. Uthe lokhu kuvezwa zindlela uhulumende asenze ngazo ezifana lokuba uvumile ukuba uguqule umthetho ofana lowe-IPA wona owasuswayo wafaka owe-Freedom of Information Act. Uphinde wathi uhulumende wakhe ukhululeka kakhulu kungakho esephe imisakazo yezigaba ezigoqela iBhinga Tshiretsi wangele Gwanda amalayisensi okusakaza. Umthwanga uphinde wathi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamise kakhulu indlela intatheli zindaba ezisebenza ngayo elizweni.
To sustain operations due to a myriad of factors, not least of which is the global phenomenon of a considerable decline in newspaper revenue as a result of enhanced access to the internet platform for news.
Abanye abakade besemhlanganweni lo bathi akusiqiniso ukuba uhulumende uzimisele ukuguqula umthetho olawula imisebenzi yentatheli zindaba. Ke sizwe imbono kamnumzana Nqaba Machazi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eMisa Zimbabwe.
Ikuluma bebhozisa ngapha bathi bafuna ukuguqula umthetho, ngapha baletha umthetho wenza umsebenzi wethu ube nzima kakhulu njengentatheli zindaba. Siyabona balethe lesibili Freedom of Information Act last year ngomnyaka ophelileyo 2020 kodwa kathesi sibona sesilwisana le Cyber Security and Data Protection Act yenza umsebenzi yentatheli zindaba ube nzima kakhulu. So ngakho nxa bekholwemi ukuthi sibili bayayenza kube lula ukuthi intatheli zindaba zisebenze, siyaphinda sithi hayi baluma bebhozisa ngoba ngapha balethe eminye umthetho onzima. Kathesi kule PVO Act ezayenza ukuthi kube nzima nzima ukuthi abantu bekhulumile sithi abamele amanye amazwe lapha eZimbabwe.
Umachazi usekele umgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media Literacy umnumzana Lenox Mhlanga yena othi uhulumende kazimiselanga ukuguqula imithetho elawula imisebenzi yentatheli.
Nxa ngikubona mina ekusebenzeni kwethu lohulumende bekunzima sibili ukuthi siba twice ngendlela abalungisa ngayo imithetho yalele lizwe kukhanya ngazani lokho esisiya kule ndlela esayingathi indlela esayilandayo esayicandayo sisonke
eZimbabwe likhangela le ndubo lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba ngaba amabandla ezombusazwe ikakhulu abebandla leZANPF lamapolisa. Umsakazo weZBC usule iminyaka eminingi uyihoda osebenzayo elizweni kungelani lokuba uZulu ukhalela imisakazo eminingi ngoba iZBC yethethwa icala lokusekela uhlangothi lweZANPF. Kulo mnyaka uhulumende unikeze imisakazo yezigaba elithumilane 14 imvumo yokusakaza leyisithupa 6 ekamabona kude. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngendaba ezijiyeneyo eziphathelane labesifazane. Ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Idale le-Supreme Court kwele Melika lihlolisisa umthetho wokukhipha izisu. Kulandela ukuphanyekwa kodaba lolu ngabafisa ukuba kuhlolisiswe umthetho obunjwe yisabelo seMississippi ophikisana lo mthetho okhona owaziwa ngokuthi iRoe v. Wade. Umthetho wendaba lo uhlolisisa okwethulwe yiDobbs vs. Jackson Women's Health Organization kulandela ukubunjwa komthetho wokukhipha izisu eMississippi. Umthetho lo uthi kulicala ukukhipha isisu esesilamaviki alijumi lanhlanu 15 weeks. Umthetho okhona obizwa ngokuthi iRoe v. Wade uvumela abalezisu ukuba bezikhiphe belandela isisekelo sombuso welizwe. Abahluli abayisithupha abakudaleleli kukhanya engani bafisa kwenziwe isinqumo esilakho ukuguqula kumbe ukuvimba umthetho okhona owabunjwa ngomnyaka ka-1973. Sokubhubhe omunye njalo umntwana wesikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika kulandela ukudutshulwa kwabantwana ngomunye wabo. Abathathu badutshulwa babhubha ngolwesibili ngu-Ethan Crumbly omiswe emthethandaba izolo esethuswa amacala ambalwa ukubulala lokuzama ukubulala abantu abaningi esikolo lesi phandle kwedolobho le-Detroit. U-Ethan wasebenzisa umbhobho obizwa ngokuthi yi-semi-automatic 9mm handgun. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Ingcweti kwezenotho zithi ukuvinjwa kwabantu abadabuka kwele South Africa lamanye amazwe ambalwa ukuba bengathekeleli amazwe abo kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 obizwa ngokuthi yi-Omicron kulakho ukunciphisa umnotho wakwele South Africa lamanye amazwe. Amazwe akuqela elemelika iBrithani lamanye athi kasavumeli indizamtshina esuka kwele South Africa, Zimbabwe, Botswana, Namibia lamanye amazwe ngenxa yomkhakha lo omemetheka ngamandla emhlabeni wonke jikelele. Amasoja akwele Uganda asehanjiswe empumalanga yakwele Democratic Republic of Congo lapho uhulumende alwisana khona lamalecatsha awe-Allied Democratic Forces kumbe i-ADF. I-Reuters News Agency ibika ukuba amalecatsha la abulala abantu abaningi e-DRC le-Uganda. I-ADF ibikwa ukuba idlelana le-Islamic State kumbe i-ISIS.
Akubizwa ozwayo eHillside Dams Waterfront kobulawayo ngomgqibelo lapho okuzaqhutshwa khona umcimbi wokubukisa amasiko esintu oyibuntu Cultural Festival. Umbuthano lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Akwenzeke Foundation bexhasane labe-Hillside Dams. Ingcweti kwezamasiko esintu umnumzana Phathisa Nyathi nguye ozafundisa uZulu ngezamasiko kuthi imbongi elodumo uNqindi Lerato Ndlovu labanye abaculi bazalibazisa umphakathi. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi we-Akwenzeke Foundation uNkosazana Mhlela usizo Ncube.
Kuzabe kulokudla kwesintu, kuzabe kulomceco wesintu, kulomigido yesintu, imbongi, kanye lokunenginengi, lokhu kuzabe kusenziwa ngabahlabeli abasakhulayo, imbongi yethu edumileyo uNcindi Leraton Ndlovu, kwezembali yakobulawayo lasemathebelelendi as a whole, kuzabe kulobaba uPhathanyathi ozabe fundisa abantu ngembali yakobulawayo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abangamakhulu amabili kusiya ngaphezulu 200 plus abantu abazabuya kulomcimbi. Ukungena kuyi $5 umuntu omdala, abantwana kuyi $2. Kunjalo kuzabe kulamthanthani yabisenziwa ezemidlalo, kuzabe kule trampoline for abantwana, and then kuzabe kule ziplining kwabathanda iadventure, kuzabe kule canoeing njalo. Inyama kuzabe kukhona eyosiwayo ibrai, kuzabe kukhona lephekwa ngamabhodi esintu, sizabe silenhloko, amangqina lezitshwala ezishiyeneyo ezamabele, unyawuthi njalo njalo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abazabe bethengisa imisebenzi yabo, izinto zemisebenzi yabo yezandla, i-art and craft. Lokhu sikwenza ukuthi sithuthukise i-domestic tourism, eyiyo esiyindlela yokuphila kwabaningi since kwavala umkhuhlane we-COVID-19.
Kungani likhethe ukubukisa ezamasiko?
Sikhankasela ukuthi sikhumbuze intsha ukuthi impilo yezolo iyiyo elohlonzi, njalo nxa inganakwa ingasincedisa ukuthi siphile inamhlanje engcono. Ngoba ungakhangela lezi nsuku lokwangena ubhova luka-COVID-19, abantu abasazani, abantu sebahlukana, imdeni omunye lomunyule, noma kuliwa kuthokoza omunye lomunye uyabe sosinyama yakhe ebhekele. Ngakho thina abakwenzeke foundation sicabanga ukuthi siqoqe lo mcimbi abantu babuye babambane, bakhumbulane, especially ngezikhathi zobunzima lobo. Khangelele njalo ukucreate iplatform ye-networking for osomabhizinisi abasakhula. Njalo sikhangelele ukuthi abantu basuke sebelobuhlakani nge-domestic tourism, eyokwamukela lokufakaza amazwi amahle ngelizwe lakibo, especially ngapha thina kithi emathebulensi, le ndawo ezinhle kakhulu zokuvakatshela.
UNkosazana Mhlela Usizo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso ye-Akwenzeke Foundation kuqa umkhosi weBuntu Cultural Festival ngomgqibelo eHillside Dams Waterfront kobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko othi uhulumende wakhe kasoze aguqule imithetho yokhetho, athi iqine ukwedlula amanye amazwe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni webandla lakhe lePolitbureau ukhulume ngesikhathi leZimbabwe elilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo, lanxa kungakakhulunywa ukuthi mhlakabani. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yebandla leZANU-PF endawonye lomnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party. Onguye osungula lingxoxo.
U-Emmerson Mnangagwa kumele athi imithetho yeZANU-PF iqine kakhulu, ayikhona eZimbabwe, ngoba iZimbabwe igayidwa yi-constitution, yona leyi eyayenziwa ngo-2013 iZANU-PF engafuni ukuthi ihloniphe. So ke sinanzela lokuthi iZANU-PF from 1980 ayikaziwini ama-elections, ihlale iriga. Ngihlala ngisitsho ukuthi uJonathan Moyo wake wakhuluma ukuthi iZANU-PF cannot reform itself ukuthi izikhiphe kumpower. So uMnangagwa ukhona apha emazwini onalawo.
Njani kuloko ke okwethulwe kumongameli ukuthi hayi imithetho yesibili yokhetho eZimbabwe iqine saka sibili?
Sihlala sisizwe namagama lawo othona electoral reform, electoral reforms, kodwa akula muntu osethe wachasisa kumbe wachaza ukuthi kuyini akusolayo ngali imithetho ekhona. Ngoba ngiyakhumbula ukhetho luka-2018 silenze sabiza, saye sabiza labaphandle abeMelika khona ngabo Britain, Europe bonke babuya bezo-observa ukhetho lelolu besilalo. Akula ngisho one owaphume sithi khona kunento embi kumbe kunemithetho esingabambanga kuhle. Kwakhanya sithi hayi imithetho yethu iyahamba sibili, iqondile njalo yimithetho ephosa idlule amazwe amaningi, especially lapha kwele Afrika. So angazi ukuthi ama-reforms lawa kanti indaba bengaqambi exactly ukuthi hayi mina ngisola lokhu kumbe ngisola i-voter so late ilungiswe so kumbe ngisola ukuvota kwakuona kuhamba so consistent. Silandela kuhle and we have been aligning the parliament ever since yafakwayo. So angazi ukuthi bathini nxa besithibona asifuna ukulandela
yesiza umoyo ke khonapho ke uyabuza ugoleti ukuthi kanti vele nelikufunayo njengamabandla aphikisayo kuyini.
Okokuqala babuDube, izekhi Zimbabwe Electoral Commission ayenzi okumele ukuthi ngabe iyakwenza independent electoral board, but ikontrolwa yiZANU PF. Ikutshola ukuthi kathesi I think libonile ukuthi bekumele mhla ka 6 December kuqale into ye mobile voter registration. Izekhi isikusulile lokhani yathi sokuzoyenza ukuba ukhiphe indefinitely. Thina njenge opposition, njengemthwakazi Republic Party, sinanzela ukuthi government iyakwazi ukuthi abantu abaningi babegcwele eZimbabwe laphana bebuya belanda iholiday, so abafuni ukuthi abantu baregister. So konke khona lokhu izinto esikhala ngazo babu Golide athi ziright athi ama reforms bona ba right akulanti edinga ku reforma, but izekhi ayikho independent controller yiZANU PF ngoba ibanjwe ngama CIO labantu bakamnangako.
Kolapho ke Golide ukuthi phela bathi ke izekhi yona ngwayo ibanjwe chaka ngama CIO labantu bakamongameli.
Mina ngangambuza ubaba uQodi bana xaso ngeni MRP izekhi ngaso leso sikhathi yabe isingemthwakazini ngoba yena nguye osekuhulumende na. IZEC is an independent board. Kodwa yes, iZANU PF ikhona ye elo president okuhulumende obusayo. But they are an independent board. Ukuvala kwabo bavale i-mobile registration, ama-outreach programs. Kodwa bona iZEC ama-ofisi abo lawana avele khona lawana angamuviwe. Akhona avuliwe. Okunye ke ama-logistical problems. Bona as parties, why are they not engaging? Let's say instead of just starting to attack, even as they are not engaging, they are not engaging. Be free enough to go in there and share good. Who knows who is doing local Gumeganzi. That's why Siak, as you can ask you to take this and go better. I was sitting down.
Yes, I was our colleague, Sizuke, Ututin Bamoyo. A Bamoyo to go on a very like Krumsana in a Lezek, Utilbone, or Alois.
Babu Utube Guzima, you go to Babu Kolite. Angazi ukuthi ngikhulume la njani ku last interview yesayenza sonke wafaka zamhlophe ukuthi yena uyahola ku ZANU PF njalo u driver imota ye ZANU PF okunjengisa ukuthi ubaba uGolide kakho sinsiye ngalokho akulethayo. Izekhi siyayi engage njani ngoba izekhi vele ikontrola ye ZANU PF akulandlela izekhi enza ama independent decision. So ubaba uGolide nqa ngumuzwe ekhuluma lapha akulanye into emangalisayo engayikhuluma umuntu wenkosi ngaphandle kokuthi a defend khona kana asitshela khona ku last interview ukuthi yena uhola ku ZANU PF u drive imota ye ZANU PF. Thina sifuna abantu abazositshela ama opinions awo bengesaba ukuthi ibandla labo le ZANU PF lizabathathela izimota leholo becine bengasaholi.
Ye kwalithe ke konapho ke nxa sesikhuluma kuyo phambili pho kumele kwenziweni
amabandla lawo abobabumoyo abakhulumisane labo ZEC. IZEC ikhona is an open and independent body approach ubuye lapho ehlelweni ukuthi hayi kunase baya approach le balile ukukhuluma lami lento ezifana la lazo lezi yikho lapho engakasulalela khona. And two ngihlala ngikhuluma ekela imiqondo futhi wabumoyo la angikho lapha ukukhulumela iZANU PF ngoba ngisho sikhuluma iZANU PF angikho lapha ukukhulumela uhulumende ngoba angisho sikhuluma sikahulumende. Ngilapha ukuthuma imbono yami mina nginje ngusomabhizinisi ozimeleyo ongakazi adle imali evela kuZANU PF.
Kuba uthuma uthena kakhulumeli ZANU kaso spokesperson kahulumende. Manje kunzima ukuthi ngiyadebate la njani ngoba yena awuseseqala lapha akasafuni ukumela iqiniso.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party exoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma owedale le Central Committee kubandla leZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Selimemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa ukuqhamuka kohlobo lwegciwane leli oluthiwa yi-Macron elilobukhali. Sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo kobulawayo elokitshini leChabalala okucathangelwa ukuthi kubangelwe ngamanzi angcolileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.